Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuhlangula 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kata abantu laba abaphumayo kuma quarantine center kuzithwe hayi bavalekile babe baleke njani khona kulamapholisa lamasotsha agcinele izindawo.
Kulabantu abalichumi lantathu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe beligciwane leli likhuphuke liye ku-525.
Namhlanje sokukhuphe ye-ZANU-PF baqonde ukubhidliza ibandla labantu.
Ibandla leMDC Alliance lithi ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga alo ePhalamende iMDC kaNkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukuthi leli bandla lisetshenziswa iZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo ngokuphindwe kathathu kusukela namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhuphukile njalo laya kwaba ngamakhulu amahlanu alamajumi amabili lanhlanu 525 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalijumi lantathu belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abalichumi babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi abathathu bebevele behlala elizweni. Asebebulewe ilumbuqazwe balokhu beyisithupha kuthi asebesindile kuwo labo balokhu bengamachumi ayisithupha lane. Inani lababanjwa lomkhuhlane kulezinsuku liqansa mihla ngemihla njalo inengi labo ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele lomkhuhlane usubulele abantu abangu 477,000 njalo wahlasela abangu 9.2 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 umnumzana useni Spanda.
Ngibona ngani into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi lumkhuhlane owe-COVID-19 bukhanya iningi labantu abawubanjwa belawo lapha eZimbabwe yilabo abavela ngaphandle kwelizwe. Ngakho indlela okuzabanjwa ngakho umsebenzi owokugcina labo abavela ngaphandle kwelizwe beze bedlule amalanga la adingakalayo ukuthi bebe bodwa nxa belomkhuhlane besuswe endaweni lapho abangathola khona uncedo. Nxa bengalawo babuyele emakhaya. Kuqakathekile ukuthi ke kusone siyana isikhathi kukwanisa ukuhluzwa ke kwazi ukuthi hayi lo mkhuhlane lo ngalawo. Ikanti njalo sokutshengisela ukuthi udaba lwabantu abangena emngceleni weZimbabwe leSouth Africa kumbe lweBotswana bengazange baqale bedlule endaweni lapho abahlolwa khona njalo abazagcinwa khona ukuthi ingozi enye enkulu kakhulu. Ngenxa yokuthi kwasani laba bayachapha umngcele bengazange bedlule endaweni zomthetho kodwa besedlula ke besiye emakhaya. Ngakho siyabona ke ingozi ezaba khona.
Uhulumende ungathi uluphatha kuhle yini udaba lwabantu abavela ngaphandle kwelizwe laba abatholakala bele coronavirus?
Njengoba sibona ukuthi abantu abaningi ababanjwayo ukuthi balomkhuhlane babanjwa bephakathi kwezindawo lezama quarantine center, singakukhayela ukuthi uhulumende yebuyazama. Kodwa ke siyananzelela ukuthi baningi abantu abanye abangena emngcweleni wethu bengahlolwanga njalo bengena ngendlela ezingekho emthethweni. Ngakho kuyadingakala ukuthi ngabe kuyaqiniswa ukuvimba emngcweleni weZimbabwe leSouth Africa. Nxa singasoke sikwenze khonokho siphakathi kwenye ingozi enkulu kakhulu ukuthi lumkhuhlane sizawubona usumemetheka etsholotsho kubo lupane kubo kezi ngale kubo nkai ungena njale dropen la wablawai yingozi sikona katesi eskailane lai njalo ge ukulumende bembono kutugea melu kuti nga utakalutukube la masocha kumbamaneng emgeleni evimba awenza gale njalo njalo sinanzele luguti katabandu la baba pumae kuma quarantine center uzutwe haibaba legile babe balege njani kona kula mapolisa la masocha kinelezi nda
uhlelo lokuphathisa abathinteke kubi lomkhuhlane eliluqhubayo njengenhlanganiso ungathi luhamba njani?
Khathesi lokhu sikhangelela ukuthi ngabe kungaba lokudla okuningi ukwenzela ukuthi laba abahlaselwe lomkhuhlane bekwazi ukuthi behlale ngekhaya bethole ukudla lokuncediswa bengekhaya ngenxa yokuthi nxa bengasoze babe lokudla bengekhaya kusho ukuthi bazazama ukuphuma phandle besiyadinga ukudla. Kuthina sikukhangele ngokuthi kuyadingakala ukuthi kumbe impuphu etholakalayo kumbe izishebe ezitholakalayo kuhanjiswe ebantwini laba bayingxenye yabantu esibancedisayo njalo esizimisele ukuthi sibancedise lumkhuhlane uzufike lapho phelela khona.
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 sixoxela ekhona le kwaBulawayo. Abe-MDC Alliance sebesole kakhulu ukuxotshiswa kwamalunga ebandla labo ayisishiyagalolunye edale lephalamende i-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe izolo. Besithi lokhu kukhomba sobala ukuthi uMakhuphe usetshenziswa iZANU-PF ukudiliza ibandla labo. Amalunga e-MDC Alliance la abalisa umnumzana Amos Chibaya, uHappy Mochi Ziva, uBalisia Majaya, uMocharai Rwamugido, Virginia Murazi kwa Ana Muyambo, Francisca Ncube, uNomathemba Ndlovu kanye noMorisi Zwizwayi. Ngenyanga edluleyo iMDC ixotshise amanye njalo amalunga eMDC Alliance amane abalisa unkosazana Tabitha Khumalo, uProsper Motseyami, uLilian Timvios kanye lomnumzana Charlton Wende. Lokhu kutsho ukuthi uMakhuphe sexotshise amalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa alitshumi lantathu edale lephalamende ngoba esithi ala ukulandela izifiso zebandla lakhe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Into ezima i-Zimbabwe government le-parliament e-Zimbabwe uluhlazi okubantu be-Zimbabwe. Abantu abaningi bayamangala ukuthi kambe i-nomination court yayisenza umsebenzi oyizeningini. Yikho-ke abantu be-Zimbabwe badidekile ngoba ibandla le-NDCA yilo elavotelwa nguzulu we-Zimbabwe. Namhlanje sekukhuphe le-ZANU-PF baqonde ukubhidliza ibandla labantu. Yikho-ke thina sesibuyele ebantwini njengoba inhlanzi ihlale emanzini sesiza kuya kuzo ebantwini ukuthi siye senzeni. Kodwa kumhlophe abantu abaningi bakela ukuthi vele benzani ephalamende njengoba vele sebediliza. Thina asoze sithathe amandla sinjengejekethini. Sesibuyele ebantwini sasihlele okokwenza ngoba sibona ukuthi ama-elections ka-2018 yize ngoba angena emthethweni banominethwa i-nomination court uma besithi amalunga e-MDCA ethungamela ngu-advocate Chamisa kangakakhuphe kutshengisa ukuthi ama-election ka-2018 wonke yizeleze.
Manje ebantwini lizahamba njani njalo likhangelela ukuthi impendulo ebantwini izavela nini?
structures in the lonke.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. UChris uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli seMDC umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi basazoxotshisa amanye njalo amalunga eMDC Alliance engekela ukulandela ibandla labo.
Basasekhona msakazi abanye abasazophuma njengoba sihlala sitsho ukuthi abaphumayo abakhutshwa eParliament baphuma ngoba bekhethile bona ukuthi abasafuni ukuba ngama lunga eMDCT sebefuna ukuba ngamalunga eparty entsha leyo kuthiwa iMDC Alliance Party. So asikwazi ke ukubagcina be under iticket lethu abantu abazixotshayo babakhethele ukuthiya umhlangano baye komunye umhlangano.
Laba abakhethiweyo ukuthi baxotshwe edalele parliamente likhethe njani?
Angithi i-proportional representation labana kuthiwa ba-selectwa yithi party yithi esibanominatise ba-forward eParliament. So ngesilungu yiloko kuthiwa yi-low hanging fruits. So sizoqala lapho vele bese sisebenza our way kokunzima. Nawe unje ma udila le mpilo esibhekane layo awukwazi ukuvelwe zithi two ebuzimeni, uzoqala lapho ubeka kulula khona ngoba laba kulula ngoba vele bayithi esibahambisa njengeparty sicela lifake lapha nangamagama so sizoba bese sibuya laba ke abakhethwe noma antigama lethu kodwa at least abahambe ama constituents or ama wards basebeyakhethwa ngabantu.
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli seMDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile ngokuphindwe phose kathathu kusukela namuhla. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule ilitha yepetulo isuka ku-28 Zimbabwe dollars yaya ku-$71.62 kwathi edizili yona yakhwela isuka ku-$24 yaya ku-$62.77. Ngedola leMelika ilitha yepetulo isibiza $1.28 kuthi idizili yona isibiza $1.09. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kukhangelelwe ukubangela ukukhwela kwentengo yezinto ezinengi ezibalulekileyo empilweni kaZulu. Inani labantu abagula umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa ikunatha amanzi angahlanzekanga kobulawayo lilokhu likhuphuka ikakhulu elokitshini leluveve leleGwabalanda lapho okubikwa kuselatshwa abantu abedlula ikhulu nsuku zonke. Abagula kakhulu bathwalelwa esibhedlela sempilo leseBulawayo United Hospitals. Lanxa abanye besithi sokufika abantu abayisishiyagalolunye, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi isihudo lesi sesibulele abantu abalitshumi lambili, iningi labo kungabahlala eluveve. Umeli walindawo edale lePhalamende unkosikazi Stella Ndlovu uthi kunsukwana ezedluleyo bekuselatshwa abantu abangamakhulu amabili kusiya kwamathathu ekliniki yeluveve. Uthi okuxakayo yikuthi akucaci ukuthi isisombululo sizatholakala nini.
Akuzange kuthathe isikhathi eside kwabe kubhubha ogogo Mrs. Ndebele oyisihlobo sami. Ngathi indaba le iyaphambili, wathi ngifonele lo minister local minister uMama Mancube wathi honorable wathi lami ngihle mbafonele ke ngizwe udaba lolu hayi wathi kuyaphuthunywa sibili sokuhlala ama meetings kuyalukisiswa hayi lati sathi hayi nxa sekukwabakhulu bethu ukuthi ukuthi sokulungiswa kodwa ke isicelo sami engaba laso bengicela ukuthi abantu bavunyelwe baye ku local clinic vela cha mahara ngoba these are vulnerable people uzo khona ngale ecouncilini wathi yena honorable ngikhuluma nje ama pipes ayaklinwa kuze kufike namhlanje amanzi ka kavalo okutshengisa ukuthi for sure asimlo ukuthi baya cleaner ama pipes baya flusher ukuthi whatever okukhona kuma pipes la kuphume athi singeke siphiwe kusaklinwa khona apho ama kiosk kuthiwa ngama water kiosk la wesiwazwayo asekhona Old Luveve 2 and New Luveve sibe sisika khona manje ngoba as you flush thina uchuthi sikha idoti yona leyo eliflushayo so sicela kama kiosk kumama wathi ay ama kiosk yakhona alezindawo lapha yakhona
labo abagolayo he so ake wababona njalo umomo usonjani
ngayavakatshela abagulayo la ngingasababonanga bonke bakhona embonti sebe recover bakhona abasagula kakhulu ku local sister wasesithi hayi umthetho abantu bengabuye lapha begula siyabelapha akula muntu sizamcotha lapha abantu kababuye nxa usubuyele ebantwini bathi siyabuyela siyahamba phela sikwelatshwa sikhuluma umbeni ngabantu abangu 4 endlini yisikweleti esizafakwa kubhili yami BCC engingasoze mphinde ngenelise ukuthi ngiyibhadale kube lo gogo obhubhileyo kwaba lo mntwana okade senza u form 4 kulo mntwana ade senza grade 7 kulomntwana ade senza u grade 4 emafakela primary u grade 4 wathwalele clinic wathe fike clinic ngangikhona ehamba lo mntwana u sister in charge wathi umntwana lo usesiyempilo kanti abadala bangapi kwabuya wena umntwana kanti umntwana usehanjiswe empilo kasoza hambe ahanjiswe umntwana wathi balele endlini bayagula bemfeni yangikhona ngihambile ngibathola ukuthi bayagula balele phansi akungeke kuphuma amanesi yini bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu imedication
edalele parliament kukhona elikwenzayo ngakho
uhonorable Jasmine Tofa wasuhuma wabuza uminister ukuthi kathi wona amanzi akobulawayo kuyini okwenziwayo ngamanzi akobulawayo wathe pendula wathi iaquifer kulama boreholes angu 15 asephelile ukuthi aseyingezelele amanzi akobulawayo isit council kayisikhangelele isitshele okuyikho njengo MP wesigaba ngilokhe ngilo kukhonona ngifuna ama answers kubana umtaka bhuti wami kazanga wanathe amanzi la wapheka itiye kuyini okubulala abantu amanzi eboyiliwe I long term plan yamanzi yesifunayo obulawayo
uNkosikazi Stella Ndlovu umela isigaba seluveve edalele parlamente ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi inhlanganiso yeRed Cross isizaqalisa ukuhlola abantu omkhuhlane weCoronavirus emakliniki ayo. Iphephandaba linye lithi njalo umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo uNkosikazi Judith Ncube sesole izitha zeZimbabwe esithi yizo ezibulala umnotho. Sogo isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Es salubonani ku studio 7 gama lami ngualwisi ndlovu ngilapha eBotswana hayi khona lapha eBotswana ke kungani kungconywana kodwa nxa ngikhangela okwenzakala ekhaya hayi ke lani sibili abezempila kahle bechiya imisebenzi bekhalala imisebenzi ekhaya ngahle ngoba imali abayiholayo ayithengi lutho ngempela olubani uhulumende kamnanga kakho engazama ukuthi ezama ukulungisisa imali yakhe le ekwanisa ukuthi isebenze kahle elizweni laba nxa kunje so hayi angiboni izisebenzi zingaqhubekela phambili kurayithi beke bemi imisebenzi ingxenye uhulumende kamnanga kakho lo engake zama ukuhlala phansi labathungameli bakhe bebona ukuthi bengenza njani ngezisebenzi zehulumende siyabonga
khala umsebenzi kwamanesi ngokhulumende osehawulisa izigulane ngokhulumende oseulala imfundo yabantwana kathesi uminisita lokucorruption yalo ubhadaya moyo abantu ababili bathwala ikhadibhokisi elile 50,000 kwabantu babezihlola ama-1,000 ebhenki kuyini abona into eyangisayo le abayenzayo yazivi labantu babarizana baphumela bamani angambhubha ukhale kawukhale kuthi ufike kanje lesi safa kudala kuyaqalisa kuphisizesitsha siphile ngcono mani out the go
hayi khona ukukhalala kwamanesi umsebenzi wonke lama-doctors nje kuyinto nje efuna ukukhumbuza uhulumende ukubana yena abanike imali ngoba babhekane nengozi enkulu kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 khona kubesebenza kuyela lutho ngoba kathesi ngokudula kwezinto lokhu so kunjenje ezimbabwe ibhondi abasalisebenzisi sebesebenzisa i-usa basebenzise lerandi pho konke lokho siyakuthatha nga ngoba iprice yezinto sihamba ngerandi sihamba nge-usa so abantu khonapho bakhuliswa izinto zikhwele okunye okubuhlungu kakhulu ezitolo la okuthi vele nxa ungabe uhola noma 2,000 3,000 awula lutho ufana lomuntu nje ozihlaleleyo ngala lutho uhulumende kaboni ukuthi uyabafakela imali leyo abakhala ngayo akalaleli la izikhalazo zezisebenzi ukuthi kathi zona izisebenzi zikhalana ngayo zikhalelana abe kuthatha kufake ukuthi aluba nguye uhola ngento enjalo so ube ngezwa njani njalo kathesi ukuthi izinto ziprize ngeyusa iyusa leli uyalithatha ngaphi uyalibona ngaphi iyusa ama yusa akula marandi eZimbabwe libhondi kodwa uthi izinto zisetshenziswa ngama yusa langama randi hayi uhulumende la ekazama ukunakekela izisebenzi zakhe mina ngihliziyo ngikhuluma ngisegwanda
yabonakele indaba yama-business leyo okuthi abantu ezimbabwe likhwezi izinto okungekho emthethweni loba i-government izama ukulungisa ilizwe noma izama zondlethi izinto zibuyele esimweni sakhe sakhona lina libhizi liyengeza ama-prize ngaboma okungekho emthethweni yazi ngizibuzi kanti lamaphimithi ama-business la aphiwa ngubani yona ongasacabangi ukuthi abantu lama beseke umthetho bebethathele ama-action akuthi into lezi zibe le-price control bheka manje emagusini olupanel endamuleni esilwane kubo kweshe abantu labani imali abasebenzi vele bahlala ebhuqwini impela loba inhlanzi bebambe inhlanzi lena edamuleni upaneli leyana inhlanzi ziyathengwa ngubani njengoba imali bathengela libathengela imali yenu amadola lezimbabwe angasebenziyo liyaze kuhlupha abanye abantu laba mani liyahlupha abantu zwanini linelinika abantu amaphemithi la muntu akayehlisa into amashofu mayesala khiphana amaphemithi libathathele amaphemithi lisinika amaphemithi lathi sibe sezama amabhizinisi thatha abantu abakhweza intukwena ngqondo impahla zayo emashopu bona bazonke emazweni apha eBotswana legola ngama-chipras ma befika ezimbabwe abantu ngontando ayiphiliswa bazenzeleni omathanda bakhweza amaprize aphezulu ngabomo kube ngathi upresident ayazi lutho kayazi into yeza kodwa kuyini abantu liyagenest upresident alenzi kahle kunabantu thatha abantu amaphemithi liwathathe liwabeke ninikeza abantu abengqondo abakwazi ukuthi noma umuntu uyini nalithatha abantwana izinyamazana alizwele abanye abantu abanjengane emhlabeni lenzane kahle yine limoshi ilizwe lethu manje
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. uZulu weMalawi ubevota kukhetho lokudinga umongameli izolo. Kodwa umongameli Peter Mutharika ubekhala ngodlame athi belusenziwa ngamabandla aphikisayo. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma ubesemthethwandaba izolo phezu kwamacala enkohlakalo awetheswayo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli selifike kunkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili lantathu 123,000 kuthi asebebanje isifo lesi bona sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Izabelo ebesezivuliwe ezifana le-Texas le-Arizona yizo ezilabantu abanengi ababanja lomkhuhlane kulezi nsuku. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Atlanta, Georgia, khonapha eMelika, umnumzana Jabulani Moyo, sambuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Ngapha sekuvulwa kodwa kukhanya ngathi abanye sebethola inamba iyakhwela. So lapho bese kuvulwe khona abanye sebesithi kumbe ngathi sikhangele kumbe sibone ukuthi kambe into eyiyo ukuthi sivule.
Abantu abanengi Moyo sebalahlekelwa imisebenzi, bathwele nzima abantu ezindlini lapha. Wena lomdeni wakho ungathi umkhuhlane lo uliphazamise ngayiphi indlela?
La ngakithi kunzima inkosikazi wakuphelelwa ngumsebenzi, lami nje bengingasebenzi kuqala ekupheleni kuka March, so angazi ukuthi sizabuyela nini emsebenzini. Yena ayi usengodinga umsebenzi.
Umongameli Donald Trump ungathi uyasuthiseka yini ngendlela aphatha ngayo imizamo yokulwisana lalomkhuhlane, ngoba siyambona seqalisile ukukhankasa lanxa nje abanye bezempilakahle besithi ufaka abantu engozini yalomkhuhlane. Kanti njalo simzwile sithi watshela uhulumende wakhe ukuthi engahloli abantu abaningi lomkhuhlane.
OkukaTrump akuqondakali ngoba yena ubona izinto ngendlela abona ngayo, esikhathini esiningi awuhambelani nokwabanye. Abantu angathi balamandla kulezo nto ngama-governors awama-state, njengoba sibona ama-state ngama-state ukuvula kwabo akufanani. Ngakho iningi silalela ukuthi ama-local leaders ama-state bathini ngaleyo ndawo.
Umkhuhlane lo ubona usiba lomthelela bani kumpumela yokhetho, ngoba sesisalelwe nje zinyanga ezingatsho lutho ukuthi kuvotwe, kodwa ulokhu ukhona abantu belokhu behlezi ezindlini?
Ukhetho kuyakuya ngokuthi iikhampeyini zihamba ngezithini, kuyagcina sokungama-TV lemaphephendaba e-social media. Njengoba kulimpelaviki sibonile irally ka-Trump e-Tulsa, Oklahoma, uphume danile ngoba kakujwayelanga ukuba nabantu abalutshwane kangaka kuma-rallies akhe. Ngingazi-ke ukuthi ngo-November kuyathiwani.
Umnumzana Jabulani Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala e-Atlanta, Georgia, khonapha eMelika.
DM Africa, sons and daughters of Africa, Africans in Africa and Africans in diaspora, people of rich diverse traditions and cultures, people of rich medicines, rich minerals and rich artistry. DM Africa. Africa Day 2020 is here, cocooned in the global paralysis of Coromess, Coro Fracas, Coro Devil, Coro Pandora, Corona. Nevertheless, we shall overcome. Ancestors and goals of our Africa are with us.
Imbongi Otizaya Moyo Saita.
Well, formerly Africa Freedom Day, formerly Africa Liberation Day, founded on May 25, Ababa Addis, the year
of the Lord. Ukuzi peta eze ebezi hamba pambili. Kulabantu abalichumi lantatu, ababa njei coronavirus izolo. Okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe beligciwane leli likhuphuke liye ku-525. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga alo ephalamende i-MDC kuveza sobala ukuthi uMakhube usetshenziswa yi-ZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile ngokuphindwe kathathu kusukela namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.